Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 5 kuNhlolanja 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi kusobala ukuthi uMongameli Robert Mugabe uthole ithuba lokuphindisela kuMongameli Ian Khama Seretse Khama weBotswana ngokumethesa umlando wokubangela ukunqotshwa kuka Dr. Polonomi Venson Moitoi welizwe lakhe.
Kumgceke ukuthi uMongameli Mugabe ubelinde ithuba lokuphindisela. Indaba yakhona kukhanya kayipheli, njalo kukhanya they are now openly criticizing each other, throwing away silent diplomacy.
Izulu elina lingelamkhawulo libikwa lilokhu liqhubeka esigabeni eziningi zelizwe, njalo iningi lithi selibhidlize impahla kanye lezilimo.
Utholotsho nothi siphuzile kakhulu ukulima, so izimo zangkhona zisesephansi okokuthi ma kade ningama zibe zingakwanisa ukuthi ziphakame, ngoba azisaphakami sezihlala lokhu zisalela phansi, ngoba izulu ma lisina umhlabathi unganetha inhliziyo leya izimo zana kazikhulu.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Iningi lithi kusobala ukuthi uMongameli Robert Mugabe uthole ithuba elihle lokuphindisela kuMongameli Ian Khama Seretse Khama weBotswana ngokumethesa umlando wokubangela ukunqotshwa kuka Dr. Polonomi Venson Moitoi welizwe lakhe kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wemanyano we-African Union Commission. Intatheli izindaba yethu ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethelela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Nyakenye ngompandula uMongameli Ian Khama Seretse Khama uchayelwe ihlombe liningi labantu ngemva kokutshela uMongameli Robert Mugabe ukuthi asuke esihlalweni ngoba esegugile. Mugabe kazange aphendule yena ngokwakhe, noma nje iziphathamandla zikahulumende wakhe zazilusola kakhulu leli nyathela. Kodwa kuyona le viki ekuphendukeni kwakhe evela emhlanganweni we-African Union i-AU, Mugabe uthole ithuba lokuphindisela kuKhama ngokumchothoza uMongameli weBotswana emphakathini esithi nguye odlise omunye wakhe uDokotela Polonomi Venson Moitoi akade encintisa kukhetho lokuba umgcini sihlalo we-African Union Commission. Mugabe utshele intatheli izindaba ekufikeni kwakhe eHarare evela kule Ethiopia ukuthi uKhama akaqakathekisi inhlanganiso e-AU, nanku phela engakaze angene imihlangano yayo, yikho izwe lika Afrika belingafuni uVincent Moitoi. Mugabe uthi bazame ngazo zonke indlela ukukhankasela uVincent Moitoi, befisa inqobe kodwa ngenxa kaKhama kube nzima ukuthi bathengise imbono yabo kwamanye amazwe. Ukuchothoza uKhama kwenziwe ngumgabe emphakathini kutshengisela ukuthi umkhokheli weZimbabwe lokhu ebuhlungu ngokukhulunywe ngukhama nyakenye kutsho abanye beZimbabwe.
Kumgceke ukuthi uMongameli Mugabe ubelinde ithuba lokuphindisela. Indaba yakhona kukhanya kayipheli, njalo kukhanya they are now openly criticizing each other, throwing away silent diplomacy.
Kukanti omunye ulombono wokuthi ukuphoselana aqatha phakathi kukaKhama loMugabe kulakho ukulimazwa kudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Uthi abongameli bamazwe bachothozane phambi komphakathi akulunganga. Lokho kwenza ukuthi udlelwano bamazwe lawa kungahambi kahle. Ngithemba into esibile engakhwabithekiyo njalo ongamelanga yenzeke.
Inkulumo echothoze uKhama itshengisele imbono yeningi eBotswana elicabanga ukuthi ungabi khona kwaMongameli Khama e-Addis Ababa ngomvulo kulimaze amathuba kaVincent Moitoi. Ngokufanayo inkulumo kaKhama ngesikhathi esithi uMugabe kehle esihlalweni layo yathola usekelo oluningi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaharan kweleBotswana.
Izulu elina lingelamkhawulo libikwa lilokhu liqhubeka izigabeni eziningi zelizwe, njalo iningi lithi selibhidlize impahla kanye lezilimo. Sixoxe lomnumzana Bulisani Ncube wanqintisa ezimele kodwa wanqotshwa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele parliamente ukuze sizwe okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu daba.
Ngingahamba ngayafika lapha eCholocho Center lapha ngatholisana ukuthi indawo yonke liyana ibigcwele amanzi amabele agalula okuyikuthi vele sesiphakathi kwendlala enkulu kakhulu. Lapho eliyabe lisina khona okungcono abantu babe bengalamvundiso sina lapha uCholocho North siphuzile kakhulu kulima. So izilimo zangkhona zisesephansi okokuthi ma kade lingama zibe zingakwanisa ukuthi ziphakame ngoba azisaphakami sezihlala lokhu zisalela phansi ngoba izulu mali sina umhlabathi unganetha inhliziyo leya izilimo ziyana kazikhulu. So yikho sokudala ukuthi izilimo ziyana zifune sezisibabo. Kwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi line kuze kube sekuseni so ukuthi abantu bakwanisa ukuyasebenza kahle kuyabe kusehlula.
Ubusithi laphana abanye abantu abatholi imiquba.
Intanyelo especially njengesigabeni sakithi yafika sibili abantu bayithola abantu abaningi kodwa ke iqiniso ikhona ukuthi njengomumbu awusaphakami ngendlela efaneleyo usubomvu so yiwo sikuyikho sokungadala ukuthi abantu babe lendlala.
Akusekho lokhuyana abantu ababekhonona ngakho ukuthi kukhethwana ngamabandla ezombusaso.
Hayi lama kungabe kwenzakele kwezinye izigaba kodwa ke esigabeni sakithi lapha akuzange kwenzakale ngoba kuvele ngathi abantu kulenhlelo ezibe zinikeza abantu ukudla bakhona abanye kade bethola inhlanyelo abanye kade bengayitholi inhlanyelo. Ngiyaziwa isigaba esiningi kakhulu lapha eCholocho konke kuze kuyefika kubo Bhinga Wanke Lufane ngithi mina hayi kabaqhubeke nama izulu lisina kabavukele khona emasimini bakhizele kodwa kusalayo bengayekeleli ukuthi izulu liyana bancedisane lalo izulu kwenzela ukuthi khona lokho okuncinyane babe nakho okuzakwanisa ukuthi kuba wondlele imuli zabo.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube owancintisa ezimele kodwa wanqotshwa kukhetho lokudinga uzamela iCholocho North edalele parliamente. Sixoxelaye ekhonale eCholocho. Abalwela amalungelo abesifazana bagcizelela ukuthi abafelokazi kufanele bafundiswe kabanzi ngelungelo labo elimunyetho isisekelo esitsha sombuso elokuthola ilifa labo mkabo. Unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olilunga ledale lePhalamende utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abesifazana bavotele abanye babo ezikhundleni eziphezulu ukwenzela ukuthi befundisane ngokubahluphayo empilweni.
Ibengilisa izinto ezinjengaba umama bayathathelwa omkabo bangafa. Umkami ngincedisile ngazuzi saba lendlu sonke. Kodwa angafa indlu isithathwa ngumntanami ongumfana. Kumbe use isithathwa ngumne wabo. Abantu bangathi hayi iconstitution ikubhalile lokho. Abomama abaningi abakakwazi khonokho. Lanxa kubhaliwe bafuna mina umama ozabe bakukhumbuza ukuthi bomama lazi ukuthi kufuneka sizidefendele ngoba iconstitution it kulabo mama abaningi abalokho bethathelwa izindlu ngabantwana babo abangabafana ama firstborn ngendle yakhiwa ayisola elomkakhe esebenze emzini umntana nami abesezongithathela ngoba mina ngingowesifazane konoko. Ngomama abakukhulumayo kakhulu obabavela ngaze ngibeze bekukhuluma ngitshila ngelilodwa. Umkami angafa indlu leyana ukuthi ngiyitshintshe ibizo ize kuba ngeyami kuyangehlula ngoba kanye abomama abaningi kabasebenzi i-1500 le efunekayo yokuthi ibizo likamufi likhutshwe laphana indlu ibe ngeyami. Ukuthi khona ngizayisebenzisa lami ze collateral nxa ngifuna ukuthenga izinto akubi khona ngoba mina mama kangikwazi khonoko.
Bayithola yini abesifazana imfundo eyaneleyo?
Omama nge-election ukuphiwa izimadlana zokuthi bancedise ubaba loyana ukungena phakathi angangene sengenile usezihlalela shuwa aze khuluma ngokutshintshibizo labomama hayi ngiyakutshela inkani. Kathi kule issue yama birth certificate ehlupha abantwana ukungena ezikolweni yilo usenator Thofa ukhuluma ngakho lami bengikuzama ukukhuluma kodwa ngubani ngoba ngumama uyayibona iproblem yohlupho lwabomama omama izwebona ukuthi school fees ziyahlupa abanye omama kambe kungenziwani omama akabala kudla kungcono ke babe lokungama project okuthize othuze khona bezazuza kuyimadlana yokuthi babe bathenge ukudla engxenye bangazuza lencinyane futhi ekwenzeni okungama project lokho khona bezabhadala school fees abantwana omama bahlala becabanga ukuthi kambo mama bangenzani ukuthi imizi yabo ingaze yadilika yafa ngenxa yokuthi kabala mali.
Lo nkosikazi tholakele Mahlangu Khumalo ilunga ledale lePhalamende njalo ekubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube sixoxelaye ekobulawayo. Kwamanje sengilichiya izandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lomnumzana Difa Dube yena olenhlelo eziphathisa abantwana abaswelayo ngemali yama school fees. UDube usebenza kwelebilithani. Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ungeneselweni babuNkomo.
Akusitshele ngenhlelo zakho.
BabuNkomo ukuthi mina inhlelo engizenzayo ngathi ukuba selizweni lakithi ngananzelela kakhulu ukuthi abantwana bakithi bantula ikakhulu mhlambe ayikho into ebanikeza umdlandla ikakhulu ngezinto ezifana lama uniform awebhola. Ngoba ngikhangela ngabona njalo ukuthi abazali kubathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi bathengele abantwana ama-uniform aba-uniformu kwesikolo. So ngabe thatha ama-uniformu wesikolo lana sebe siyadlala ngawo njalo ebhoreni ama-uniformu ebesedabukile. Then ngase ngokukhangela ngabona ukuthi indlela bani engingayenza engingancedisa ngayo laphana. So ngabona ukuthi kuhle ukuthi ngitholele izikolo phose zonke ezasebulili le mangwe. Kodwa kathesi-ke ngizaqala kancane kancane ngisuka khona le ebulilima ngiqansa ngithemba ukuthi ngizaze ngifike khona lasemangwe. Then olunye ihlelo njalo engilwenzayo ngakhangela njalo ngathola ukuthi kulabantwana uyathi ukuthi uyabhoda uthole ukuthi kulabantwana abancane asebeyekele isikolo. Besekela isikolo ngenxa yokuthi mhlawumbe umntwana uyaswela imali yokuyabhadala school fees. Abanye abantwana bayekela isikolo uthola ukuthi uyabhadalelwa ibeam but into engayinanzelelayo ibeam ayibathengeli amabhuku ayibathengeli iludo ibhadala ifees kuphela. So ngizama ngakho konke ukuthi ngithenge amabhuku from amabhuku abo grade 1 kuze kuyefika abantwana abanye abaphezulu abanye njalo ngibabhadalela njalo lasesikolweni.
Zingaki izikolo ozincedisayo Dube kanye labantwana?
Izikolo kathesi esengizincedisile ngibala izikolo ezingu-22. Abantwana kathesi engilabo kathesi ngathi ngiqala bengilabantwana abangu-10. Kwathi labo bantwana abangu-10 kwakuthi oyedwa waqeda wagraduate esikolo basala sebengu-9. So kuthi sebengu-9 laba ngabe ngathatha njalo abanye abahlanu. So ngathi ngithatha njalo labanye abahlanu okusho ukuthi kathesi sebephindezeleke inani sebengu-14.
Kuyini kahle kahle okukuthinte kwamancane waqala lolu hlelo?
Usuthi mina ekukhuleni kwami babaNkomo ngathi ngakhula ngingumfana owaphangisa walahlekelwa ngumzali ngalahlekelwa ngubaba wathi ukusala kwami ngasala lo mama. So umama wayengumama nje owayengumama ongasebenziyo. So umntwana nxa ngihlangana lo mntwana omncane esithi uswele ibhuku noma mhlawumbe uswele imali yokuya esikolo ngikwazi kamhlophe ngoba la ngingadlula kuleso simo kodwa mina ngalwisa ngazo zonke indlela ukuthi ngize ngiyethola zonke izifundo zami eziphezulu. Kodwa-ke ngiyabe ngisazi ukuthi umntwana nxa esithi uyaswela yabe sisho qiniso ukuthi ngeqiniso sithi liyaswela. Kodwa ngase ngikukhangela njalo ukuthi mina nxa nginje kathesi njengoba ngisebenza ngilabantwana abama abantwana bonke bafunda phecheya. Njengoba befunda phecheya mina yini engayenza ukuthi ngincedise laba abasekhaya njengoba ukuthi mina abama abantwana benelisa ukuthi bangene phecheya bafunde izikolo uhulumente babhadalela. Ngathi lami kufanele ukuthi ngidlale ndimathize ngoba okunye njalo ngakukhangela ngathi abantwana basekhaya kufanele ukuthi baphivalu kakhulu ngoba labana abantwana nxa bekhula njalo bengathola izifundo ezilungileyo yibo abantwana abazoba ngodokotela bakusasa, yibo abantwana abazosebenza kuma-city councils, yibo abantwana abazosebenza kuma-departments amaningi kusasa azosisiza thina sesingabantu abadala sesigugule sesihlala emakhaya. Kulamanye amadoda afana lobaba uDube okuthiwa ngu-Orison Dube oseGoli, ngibe ngibalele omunye ubaba okuthiwa nguCaba, layo ngomunye owabuya wangena ehlelweni wathi uyavuma ukuthi ngincedise. So amadoda avuma ukuthi angincedisa sesaba yisithupha. Kukhona njalo omunye othiwa ngugage, laye useScotland. Ngamadoda engathi ngihlala lawo phansi ngabatshela ngathi madoda liyento lithi ukuthatha i-10 pound liyethenga i-KFC. Kungani lingathathi i-10 pound kanye ngethemu lixhase umntwana ukuthi kusasa ebe lempumelelo?
Hhayi, siyabonga Dube, siyakubongela ngomsebenzi wakho omuhle owenzayo. Sengathi ungaqhubekela phambili, inkosi ikwengezelele isandla.
Siyabonga baba uNkomo, libe losuku oluhle. Siyabonga, ngithemba ngabe khona abanye ababe belalele mhlawumbe bangasisi ukuthi basithinte, bangayenelisa ukuthi basithole kuwebsayithi ethi www.vukalanga.org. Bengahamba laphana ikhona i-web page ebhala ukuthi Titose, noma mhlawumbe nxa bengayenelisi bengagugla nje bathi Titose Foundation, TITOSE Titose Foundation, bazayenelisa ukuthola imininingwane. Ekugcineni kwalaphana kwepheji kulou contact bayayenelisa ukuthi imininingwane laphana ngizakwazi ngibaqhumebheki ababefisa noma ukunceda nanoma yikuyini. But ngesikhiwa bathi nothing is too little, ayikho into encane kakhulu, but khonoko okuncane uyabe kuphile kuzabe kukukhulu ngoba kuyabe kuzayitshintsha impilo yomntwana. Ngiyabonga baba uNkomo.
Lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomnumzana Diva Dube, yena olenhlelo ezincedisa abantwana abaswelayo ukuya esikolo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awin mi bawa silale mawin mi ba silale mawin
Lingalithola njani izulu kandaba lapho elikhona khona ngapho ke ngemakhaya? Mina ngapha ke Washington DC ngiyaphila. Ye, kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla sikhuluma ke ngezulu. Ukuthi kambe izulu nqa lithwele uthekwane kwalompana kujoni. Njalo nqa kule nkosazana kambe kungathwani. Ngakho konoko ye kuze ngikhulume ngalolu daba okungani kujulile ngilo baba uThandeko Zintimkandla, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mkandla, ungawutshona njani khona ngapho?
Ngiyatshona Dube labalaleli.
Ye, sizwa kuthiwa izulu liyatshaya, sibile kuzwayo khonapho.
Hayi, liyawohluka indawo eziningi liyana sibili. Hayi, okuzwayo esakugcina akudala kakhulu.
Ye, phela abadala bathi nxa songani sokunjalo songani kukhona okungenzakala. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi kudala-ke Mkandla lisakhula, kwakuthiwa nxa izulu lithwele uthekwane, kwakusenziwani? Kwakuvele kusitshoni kwakhe khonoko?
Akwakusiya ngendawo, kodwa-ke khona izulu lalivele lihlonitshwa lisesatshwa, ngobana izulu laliliyimpilo, ngoba njalo lilakho ukuyiceda impilo yona leyo, ngobana impilo yomuntu iyabe ikulo izulu lelo. Ngakho-ke abantu babezama indlela eziningi ezithiyeneyo zokuthi bazivikele ezulwini, kuya njalo kusiya ngokuthi lina njani. Asithi nxa izulu like laphazima latshaya isihlahla, ngije njengesibonelo okuthiwa isihlahla leso sidliwe yinkosazana, ngoba umbani wawungabizwayo ukuthiwa umbani kwakuthiwa itshaye yinkosazana. Kwakumele ukuthi lezo sihlahla siganyulwe, nanxa singesenkuni ezinhle zazingahambi ekhaya zaziganyulwa inkuni lezo kumbe isihlahla leso sitshiswe siphele nya ukwenzela ukuthi inkosazana ingaphindi njalo, ngoba kwakuthiwa lapho etshaye khona kusala amaqanda. Ngako kwakuyindlela yokuthi abantu bavikeleke ngokukhupha izihlahla ezinjalo ezitshaywe iy'nkosazana kwenzela ukuthi ingaze yaphinda njalo.
Ye, njengoba kukhuluma-ke lapha baba Mkandla, sithi-ke kwakuthiwa-ke umbane kumbe khona kuthiwa inkosazana yatshiya amaqanda, uyatshiya amaqanda khonapho. Kodwa-ke abantu babekuthatha njani ukuthi nxa ingatshiya amaqanda pho-ke sokumele kwenziweni? Ujile ukuthi isihlahla siyagaa ganyulwa esibese sichiswa kumbe kwenzweni kodwa ke kwakuchiwa njani amakanda kona amafutshane baba
yayiyinkulumo yabadala ukuthi ikanda phela kanti liyabekelwa kuhlala isikhathi libe selichamisela kwakuthi ikhiyamakanda njengobana kuzakungayekela ukulungiswa khona lokho kuthiwa liqanda lanxa lalingabonakali kumbe lalikhona kumbe lalingekho kuzachamisela kudale ingozi phambili yiko kwakuthiwa ikhiye amaqanda amaqanda lawo ukwenzela ukuthi angachamiseli kumele isihlahla leso sitshiswe ukuthi ingozi ingaphindi ibonakale khonapho
khonapho-ke nxa singathi siqhubeke kancane ngodaba lolu siyabona ukuthi kulezi nsuku izihlahla ziyatshaywa sibili ngumbani kumbe zilahlwe phansi inkosazana kusayenziwa yini ukuthi zihlahla lezitshiswe
basakwenza abanye abasadla ngoludala endaweni ezijiyeneyo lapho abasabambelele emasilweni ayizolo kodwa ke uhlubo lolu olokuthi angithi abantu sebaphongukuhlangana ezinye zitshaya emadolobheni ezinye zitshaya ezimayina ezinye zitshaya kumbe lokhu ama-resettlement hayi kakusaqedakali kodwa kwezinye indawo kusenzakala sibili ngoba nabantu basabambelele kukho kona lokhu okwayizolo ukuthi kuyasebenza mba kusebenzi ngeyinkulumo kodwa yikho sekusenzakala izolo bekhona lokhu
okwenza ukuthi izulu kulezi nsuku libe lolaka kangaka kungabe kuyini kubangelwa yikhonokho yini
ngabona kubangelwa kolo kodwa ukuguquka komkhathi uba i-climate change ngoba kudala izulu elalisaziwa lilonaka ngelensekula ngoba nakwakusuke kuthiseni kakhulu kube sekusithi-ke nxa seliqhalisa ukuhlangana emkhathini khonale umoya olwanothisayo lalo ongathi ulobumanzi kube sekusiba-ke lo mbane
ye isikhathi sethu sesidliwa kumangoye babagabo ngicela ukuthi uvalele isizulu
Zulu ngiyalivalelisa lizinazelele kakhulu ngalesi sikhathi sezulu lingaze lahambelani eziphakemeyo njalo lingaze ladlalela emanzini
hayike zulu kandaba lamhlanje-ke lapha kungxoxo yethu yamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bengixoxa-ke lo mnumzana uthandeko zintimkandla yena oyingcwedi kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke kwele gwanda nethemba lokuthi sehlangana singabaphileyo njalo ngevikezayo Wari bani se moyeni ngejabulo ngumthembo sithembayo u keeps to be lilale
Siyabonga Gibbs ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we studio 7
Zokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe upumbhalo lamhlanje
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokukholwa la ngokuthemba uJehova. Ngiyakwazi isikhathi esiningi ngifuna ukwehlukanisa phakathi kokukholwa ukuthi umuntu angathi hayi uNkulunkulu ngiyakholwa izinto angangenzela zona. Kodwa lokukholwa lokhuyana okokuthi umuntu uyabe eyamile njalo ethemba uNkulunkulu ukuthi hayi mina konke sengizamile kodwa lapha ngithemba uNkulunkulu. Ngikhangale kwabaseHebheru ichapter ka-11 iverse ingalisa ku-8 ithi yona ngokukhola u-Abrahamu walalela ebizwa ukuba asuke aye endaweni ayeza kuyinikwa ibe yilifa lakhe waphuma engazi lapho aya khona ngokukholwa wahlala njengomuntu wezizweni elizweni lokuthenjiswa ehlala emathentini lo-Isaka loJakobe ababeyizindlalifa kanye laye zaleso sithembiso ngoba wayelindele umuzi olesisekelo esiqinileyo owakhiwe wenziwa nguNkulunkulu ngifuna ukugxila kulapho ukuthi ngokukholwa layo uSara uqobo wazuza amandla okuthatha isisu eseluthele ngoba wathi uthembele kulowo owayemthembisile ngakho-ke kwavela koyedwa naye esenjengowayesowafa ababengazi inkanyezi ngakho-ke kwavela koyedwa laye esenjengowayesewafa ababengange zinkanyezi zezulu ngokuningi lababengange zihlabathi esokhunjini kolwandle esingela kubala lapha kuthoni kuthi ukuthi loba uAbraham loSera basebeluphele kakhulu basebefika almost esingathi ku 100 years siyazi kuba ngemvelo lanxa kathi sisikhangela ngenhlakanipho e-science kumbe e-medical eyalabo abayelaphayo siyakwazi ukuthi umuntu ongumama uyafika isikhathi sokuba engeke athwala isisu lo muntu ongubaba uyafika esikhathini sokuthi engeke akwanise ukuthi enike umama isisu sokuthi asithwale kodwa siyabona ukuthi lapha ngenxa yokuthi u-Abraham loSera babekholwa uNkulunkulu siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakwanisa ukuthi enze ukuba kube isimangaliso esimangalisayo kakhulu esilotshiwe lapha kwabaseHebheru ukuba uSera lo besemdala wasithwala kodwa ngifuna ukugxila lapho ukuthi sinanzelele ukuthi uSera uverse 11 uthi ngokukholwa laye uSera uqobo wazuza amandla okuthatha isisu eseluphele kusho ukuthi uSera kazange agxile ekholweni lomkakhe u-Abraham kodwa uSera ngokwakhe uqobo lwakhe wakhola ukuba loba mina sengimdala ngizakwanisa ukuba ngizithwale ngibe lesisu ngibe lo mntwana ngifuna ukugxila khonapha ngithi baningi abazalwane abantu abaningi abathemba ukholo lwabo luba kumfundisi kodwa sinanzela lapho ukuthi uSera ukholo lwakhe lwaba kuye uqobo lwakhe uSera akathi mthembu u-Abraham so baningi abantu asebefika emabandleni bethembe ukholo lomfundisi kodwa nanzelela lapho into eqakathekileyo ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukwenza isimangaliso phakathi komumo osokumele ukuthi kumbe sibe ngabantu asebesithi hayi sesijika izandla ukuthi hayi into le vela isoze iguquke into le vela isatshintshi into le ivele ihlale nje imvele isitshela lokho kodwa ilizwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi liyasikhuthaza ukuthi singalandela uMark 11 ivesi ka-23 no-24 ithi kumbe ungabe kuyikuyini lokho okukholwayo nxa uthandaza ukholwa sibili ukuthi uNkulunkulu angakwenzela kuyenzakala
kuyigqibe ngomthandazo mfundisi
uyakhola ukuthi singathemba uNkulunkulu kuyo yonke into iyolunga ngizafuna ukuthandaza labalaleli bakhona abagulayo bakhona abalezinye izinto ngiyathandaza ngegama likaJesu uNkulunkulu angenele aguqule impilo zenu ngegama likaJesu wethemba ukuthi uNkulunkulu namhlanje uzojimba isimo sakho ngegama likaJesu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo asibe sonke njalo ngeviki ezayo lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Uyalandela umculo we Man of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yakujumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Nkosi
anifisi
angifisi yoni mfuyo nisegi minkosi
ngicebile
amajaha eqembu le Men of Influence besithi kanye nawe besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.